aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Le chona njani mtokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 9 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uthi bethumezele imessenje njalo ungazange ukuyicele ni suyadingiswela ukuthi ne-private life yakho awusela ukuthi sihambe sekhampani na sihambe sekhonale emaphathi nabo lapho abafuna khona akho into besiyingene ku-private life.
Omunye okhulume etholela umbiko uthi le yindlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana nabasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo.
Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kumakhalekhukhwini lakuWhatsApp okuyinto esolwa ngabanye abangayifuniyo limbiko.
Bakhona isikhathi i-polling station eyodwa sayikamukamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ma-sub-polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engakunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesilirejista esinabantu abangu-5000 bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo.
Abekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission bengeze indawo zokuvotela ngokuziqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuba bezile nani eliqinise kakhulu lababhalisele ukuvota. Kuqhamuke uDlakela eWurungwe East lapho kushiswe khona indlu yelunga leNational Patriotic Front. Abantu abaningi bahlaselwe luphepha kanye lesihlabo senyumoniya ngemva kokuhlaselwa ngumqando. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF selisungule indlela entsha yokukhankasela ukhetho ngokuthumezela abantu imibiko kubomakhalekhukhwini babo lakuWhatsApp okuyinto ecothozwa kakhulu ngabanye abangayifuniyo limbiko. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
AbeZANU-PF babikwa beke bathumela abantu abalutshwana ukuqala bebabuza imvumo yokuthunyelwa leyo mibiko abahle bala ukuyithunyezelwa okwenze ibandla leli lagcina lithumezela umuntu wonke ngenjongo yokuqondiswa kwabatsha abayibona abalenani elikhulu lababhalise ilungelo lokuvota lonyaka. I-Studio 7 ithole enye imibiko ilamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma labeZimbabwe ikhankasela usekelo kukhetho.
Thank you for joining my WhatsApp broadcast list.
Ngiyalibonga ngokuba kuncingo zami zika WhatsApp. Lapha ngizakuba ngithumeza izehlakalo ezitshiyeneyo zikahulumende kanye lekhampeni yami yokhetho. Ngiyakwazi ukuthi iWhatsApp iqakatheke kakhulu eZimbabwe njalo ngizasebenzisa leyi ndlela ukukhuluma lani abantu beZimbabwe. Njengesikhumbuzo kusafanele ugcine inombolo zami lezi kufoni yakho ukuze uthole imbiko ezalandela. KuZimbabwe entsha ukukhulumisana kuqakathekile.
Imbiko le ebuya kuWhatsApp kumbe ku-text message kumakhalekhukhwini isilethe ukukhonona kuZulu eZimbabwe osole ezibuza ukuthi lezi ncwadi zibuye njani yena engazicelanga. Iningi elikhulumele Studio 7 lithi alifuni kuthunyezelwa imibiko yezombusazwe kumakhalekhukhwini wabo bengayicelanga njalo bengasekelelo bandla ikakhulu eZimbabwe okulembali yodlakela lezombusazwe abantu behlukunyezwa ngendlela ezijeneyo.
Yazi kuyacaphula kangakanani ukuthi wena kumakhalekhukhwini lwakho uthole incwadi ethunyelwe ngabantu beZANU-PF wena ungabazange ubacele ngisho bekusendela imeseji. Imagine nambo ndikuyinto ukuthi bethumezele imessenger njalo ungazange ukuyicele ngisho uyadingiswela ukuthi le private life yakho awusela ukuthi siyahambe secampaign na siyahambe sekhona le maparty nabo lapha abafuna khona akonto bese uyingenela ku private life.
Omunye okhulume etholele umbiko uthi le indlela yokuthi abezombusazwe benelise ukukhulumisana labasekeli babo besebenzisa indlela ezikhaliphileyo zakulezi nsuku ezinjenge WhatsApp, kodwa uthi lokhu kumele kube lokuvumelana loyitholayo hathi ukuthumezela wonke umuntu.
I think into le eka idea nje zanu to campaign, icampaigner isebenzisa i social media ku right because iyabi hambelana le technology, but i problem ukuthi now awumela ngebongwenza i mass distribution like ngebongusendela wonke umuntu ama messages without knowing ukuthi umuntu lwana yena usekela liphi bahla.
Okwenze ngabe zanti sokudala ukukhonona kwabanengi ngokungathembeki kwamakampani abomakhala ekhukhwini angagcini kuhle imfihlo kaZulu ayiwo anikeza ibandla leli inombolo zabo zezincingo. Lokhu kuthandabuza kukaZulu sokudala kuthandabuza ukuthi impumelelo yokhetho izama ngoqotho na yona ikomishini yeZEC isehluleka ukujetsa iZANU-P F ngokwenzakalayo okwamanje. Lokhu kubuye kwagcizelelwa iqula le-European Union elizoqapha ukhetho ngeviki edluleyo lisithi iZEC kusamele isebenze okukhanyayo ukuthi uZulu abe lethemba lempumelelo yokhetho lolonyaka. Ngimele isifo 7 useHarare, New Gibson Bep.
IZimbabwe Electoral Commission ithi siyengeze inani indawo zokuvotela ama-polling stations ngemva kokunanzelela ukuthi ezinye indawo zilabantu abaningi kakhulu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
AbeZEC bathi lokhu kwengezelelwa kwendawo zokuvotela kungasoke kwaphambanisa lutho ngoba zizoba yingxenye yalezo ebezivele zikhona. Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Chigumba utshele umhlangano lentatheli zindaba owenziwa ngomvulo maviki wonke emahofisini akhe ukuba lokhu bakwenze ngoba befuna ukwehlisa ubude bendwendwe kulezo ndawo lapho bekulabantu abaningi ababhalisela khona.
And that amendment, you know the date when the Electoral Amendment Bill was actually passed. It was fairly recently. It then gave
Lizonandelela ukuba umthetho we Electoral Amendment Bill osanda kuguqulwa usiphe amandla ukuba siziqamule lezo ndawo. Xa kuyikuthi ibivele isikhona indawo esasiyithe izokuba yindawo yokuvotela, leyo ndawo ilabantu ababhalisa ukuba bazovotela kiyo bezinkulungwana ezinhlanu. Siqamule kwaba zindawo ezinhlanu. Lokhu kusitsho ukuba lezi ndawo seziza kuba ngaphansi kwaleyo emivile ikhona.
Lokhu kugcizelelwe ngomunye wama-commissioners uDr. Qhubani Moyo.
Sasifuna ukuthi kube le 1000 polling station, kodwa i-polling station zethu zakhona sizisiba labantu abaningi ngenxa yokuthi abantu abaningi baregister. Sasinga sithatha i-polling station eyodwa sayiqamuqamula ukwenzela ukuthi kugcine sokula ma-sub polling station phakathi kwe-polling station eyodwa. I-example engawunika nakuthi uyathola ukuthi isikolo esithile mhlawumbe sesiliregister elishini abantu abangu-5000 bese sithi kule polling station A, B, C, D phakathi kwabo ukuthi ukuthi abantu bangwana abaregistriye laba abanye bayavotela kwi-classroom eyokuqala, abanye kweyesibili, abanye kweyesithathu, kodwa lokho kuyisame esikolo khonapho abaregistri khona.
Uchasisa njalo ngokuthiwa ngumthetho kwezokudindwa kwephepha lokuvotisa ele-ballot paper ngemva kokuba abamabandla ezombusazwe aphikisayo eqhubeka ekhonona ukuba batholiswanga ithuba elanelayo ukulihlolisisa ngesikhathi lidindwa ngabe-fidelity printers.
Umthetho uthi i-ballot paper lidizayinwa liphinde futhi lihambe liyeprintwa iZEC. IZEC ayela mlando ukuthi ifake ama-political parties ekuphrinteni kwe-ballot paper. Kodwa ngendaba yokuthi sasifuna ukuthi sibe ngani siyadila lokukhonona ngani ukukhona zathi ama-political parties ngawabuye azobona i-printing ye-ballot paper. Sahamba labe fidelity printers bafika babona ukuthi liphindwa njani. Kodwa abasebe kufuna bona ukuthi mhlawumbe bangene khonapho babambe iphepha balicubucubungule babambe le mtshini yakhona. Sathi hayi, thina lokhu angeke kwenzakali. Njenge-commission siyaprotecta wonke uZulu, sibavalele ukwenzela ukuthi i-ballot paper libe yi-secret yomuntu wonke.
uDr. Moyo onguye ophethe uhlangothi lwamabandla ezombusazwe azoncintisa kukhetho olwe multi-party liaison committee uthi khona bezahlolisisa izehlakalo zokuchaywa kwabantu ngabebutho lamapholisa emhlanganweni webandla lezanu PF wokudinga usekelo eBindura ngempela viki. Abezek bathethele lithuba ukwazisa intatheli zindaba kuba kabalani lo sekukhalazwa ngabantu asebethola imibiko evela kwabezanu PF yokubakhuthaza ukuba bavotele lelo bandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ibandla eliphikisayo elibikwa lisekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elinational patriotic front lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngabantu abanakanelwa ukuthi basekela ibandla lezanu PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Oncintisa emele iNPF esigabeni lesi unkosikazi Sarah Mahoka uthi indlu kamnumzana Cyprian Kademukombele itshiswe ebusuku kulabantwana abalele phakathi kodwa uthi baphange bahlengwa. UMahoka uthi abasekeli bebandla lakhe sebehlalela evalweni esigabeni lesi ngokwethuselwa ngamalunga ezanu PF. UMahoka uthi udlakela lolu kalubethusi ngakho uthi uzaqhubeka ngomkhankaso wakhe.
Abantu bezanu bayesaba ukuthi sesibadlile kudala singakavoti bakhisa indlu ya-chairperson we-NPF. Kwakula bantwana ababili endlini bebelele khona lapho kodwa abantwana baphuma kwathi indlu lempahla ezinye zabe zikhona phakathi.
Amapholisa athini manje?
Amapholisa ngapha eHurungwe, iHurungwe yose eze wo 5 constituents, akula mota eyokuthi amapholisa noma ungachaywa noma ungathiselwa ukuthi bagijime bahamba lenyawo. Akula mota emapolice station onke ngapha eHurungwe, akula mota, so siledubo ngapha.
Udlakela lolo ungathi luphazamisa njani umkhankaso wakho?
Hayi, thina sesabi kodwa abantwana bayasaba. Thina akuna, asinasabi laba bantu laba. Laba bantu laba siyabazi ukuthi baphonga ubulala abantu. Into yabo yokubulala abantu, yokuthisa izindlu, yokuthi abantu laba bayi-intimidate abantu, ikwenza kwabo abantu bezani laba. Bangabona ukuthi sebedliwe, abala chance. Yikho khona lokho kulodubo kakhulu kuzani. Abalanto noma ukuthi banika abantu izinto, abala noma ukuthi bathenge ama-t-shirts, abala.
Unkosikazi Sarah Mahoka uncintisa kukhetho lokudinga umeli weHurungwe East edalele parliamente elilunga lebandla leNational Patriotic Front. Sizamile ukukhuluma lezikhulumeli zamapholisa ezivalisa unkosikazi Charity Charamba lomnumzana Paul Nyathi ngalolu daba kodwa bebengadobhi incingo zabo. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo laye ubengadobhi ucingo. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube usole kakhulu loludlakela.
Into yembi kakhulu leyo, nxa kuliqiniso ukuthi kungabe kulodlakela oluvela eqenjini elithize, kumele kuthathwe isinyathelo esikhulu, amanyathelo athize, ukuthi babotshwe labo bantu bathuthiswe ukuze kungabhebhetheki kugcwale indawo zonke. Kanti-ke futhi bonke abamaqembu lawo aphikisayo nalibusayo kumele bonke okwenzakeleyo bakusole kakhulu, bathathe amanyathelo ukukhuza abalandeli babo. Izeki imele isukume ilayo ikhulume ngalolo daba, kungabi into endlilayo nje engasinda bazaluthi.
Ubona kusiba lo muntu obotshwayo na?
Kufanele kube khona umuntu obotshwayo. Nxa kungasenzekanga lokho kuhle ngoba akhona ama-observers, bakhona labantu bezimbabwe baza kubona kahle ukuthi amapholisa abethatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini, kodwa athethe akhulumile atshela abantu bezimbabwe ukuthi asezukuthatha uhlangothi njengalokho akade kwenza phambilini, aseza kuma angakhethi iqembu lezombusazwe, abe ngaphansi komthetho lesisekelo sombuso kuphela.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Ye
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi ziqine ngeqiniso ngalesi sikhathi sokhetho njalo zibhale indaba eziqotho zingela kwesaba ukuze zingazidaleli inhlupho zokuxabana lalabo eziyabe zibhale ngabo. Kubika u-Albert Ncube.
Ekhuluma le ntatheli zindaba eGwanda emhlanganweni obugoqwe inhlanganiso yemisa ngomgqibelo ngendlela abangazivikela ngayo ngalesi sikhathi sokhetho, intatheli zindaba elodumo uMnumzana Christina Ka udwa uqakathekileyo ukuthi intatheli zindaba zibhale iqiniso zingathethi hlangothi. Ukhuthaza abezindaba ukuthi bengamukela imali lokunye okuvela kwabezombusazwe ezithi lokho kulakho kudala ukuthi bengasabhali iqiniso. Intatheli zindaba ebezikula umhlangano zamukelela imfundiso zisithi ibuye ngesikhathi esiqondileyo. UMnumzana Alifeli Mdawu, intatheli zindaba ezimeleyo, ude ufunde okuningi kulombuthano.
Kulihlelo oluhle sibili ngoba luyasifundisa njengonozindaba ukuthi kumele siziphathe njani ikakhulu uma sikhangele indaba zokhetho. Enkubambileyo kakhulu kulezi zifundo ukuthi onozindaba kumele babhale njani indaba zabo ukuthi bengaxegi abamabandla kumbe bangaxegi abantu abahlala ndawonye kodwa babekwazi ukuthi babhale iqiniso.
Omunye obesemhlanganweni nguNkosazana Sinqobile Dube obhalela iphephandaba leNewsiana ele Ilanga.
Sonke isikhathi lapho siyabe sihamba khona kumele sikhangele ukuthi siyavikelana, siyananzelela indawo esikuyo. Nxa sibona ukuthi kukhona okungaba ingozi kithi kumele siyenze isiqiniseko sokuthi siyazivikela. Ungahambi uwedwa kodwa uhambe labanye bakho kwenzela ukuthi lalapho nxa sihlangana lohlupho nimela njani lendawonye.
UMnumzana Tsepo Khabo thatha imfanekiso uthi kubalulekile ukuthi abathatha imfanekiso bathathe eveza iqiniso.
Sibe lakho ukubana sinike i-fair coverage ngendlela esithatha ngayo amapikitsha, hatshi ukuthi sitshengise ukuthi kwamanye amabandla kumbe ezindawo eziyabe zithatha indaba zethu sithathe imfanekiso ngendlela eyiyo njalo sikhiphe imfanekiso eyiyo.
Osafundela ukuba yintatheli izindaba uNkosazana Monitor Ncube laye uthi ufunde okuningi.
Ubudlelwane bethu nama-sources ethu ukuthi ama-sources ethu neziwaprojekthi wenzela ukuthi lakusasa bakwanisa ukuthi besinike i-information.
Eminyakeni edlulileyo intatheli izindaba bezihlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Inkokheli enhlanganiso elawula ngokusebenza kwentatheli izindaba yemisa ikhuthaza intatheli izindaba ukuthi zingakhohlwa ukubhala ngamabandla ezombusazwe asacathulayo ukuze uzulu akhethwe lolwazi olweneleyo ngawo wonke. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lokwehlukaniswa kwezinye indawo zokuvotela ngabe Commission yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Izi phathamandla zakwele Thailand zithi kulabanye njalo abantwana abane abenelise ukuhlengwa obhalwini abakade bevalelwe kilo ngamanzi okwamaviki amabili edluleyo. Inani lasebehlengiwe phakathi kwabalitshumi lambili abawelwe yilingozi sebeyisificamnwembili kunsuku ezimbili ezedlule. Unobhala obona ngobudlelwano beleBhilitane lamanye amazwe umnumzana Boris Johnson usetshiye umsebenzi ngemva kokungavumelani lezinye zeziqondiso zokuphuma kwelizwe lakhe kumanyano we-European Union. Kulabantu asebehlaselwe ngomkhuhlane wokuvimbana kanye lomkhuhlane wesihlabo inyumoniya kobulawayo ngenxa yomqando. Kubika intatheli zindaba yethu obathabile Masuku.
Abantwana abancane lasebeluphele bayakhwehlela njalo babulawa izihlabo ezilethwe ngumqando walonyaka ozengolaka. Unkosikazi Nothabo Nyathi omunye wabazali ozame ukusa abantwana esibhedlela kobulawayo uthi emaklinika abancedi ngalutho babalayela ukuthi basebenzise imithi yangekhaya enjengamalemoni.
Umqando lowu esiphathe wawo lapha kwabulawayo yiba yithi uthi abantwana begula kakhulu amaflu bayakhwehlela ebusuku. Bawuhamba lapha ekliniki bayawutshela ama-home remedy. Asazi ukuthi amalemoni azabenza basileni ngoba umqando lowu abantwana bahlatshiwe lapha izihlabo bayakhwehlela kakhulu balamaflu lapha ngokuphela.
Omunye wabantwana besikolo uzandile Chuma uthi njengabantwana besikolo bathwala nzima ukuvuka ebusuku bebala belungiselela imihloliso loba ukubamba ipenseli.
Umqando wona wo-serious okungayenziyo because ukuvuka kwakhona lakho ekuseni usubuya esikolo even lokubhala these days writing exams so uma useyahlala eklasini ubhala i-exam and izandla zebe zifrizile.
Abantwana abahlala ezitaladeni labo bahlaselwe kakubi yilumqando kutsho uNompumelelo Dube osebenza labaswele indawo zokuhlala kanye lentandane. Inhlanganiso ezikhangela abaphila ezitaladeni bezizama ukuphathisa ngempahla kanye lokudla okokuthi bazivikele ikakhulu ngenxa yokuthi baswele indawo yokuhlala evikelekileyo.
I've had cases of abantwana bebuya begula abanye befile ukuthi bazibuyele ngapha but sokubuya ama colleagues abangani babo bezo report ukuthi uzibani uyagula uzibani uyamqando and we have referred abanye to esibhedlela and abanye bebeswa assista ngempahla ngamajesi ezikhudumalayo kwenzeka ukuthi bavikele umqando kanti ukuthi uyaye besesehluleka lokuthi ahambe abuye ngapha to come and get maybe ukudla or things like that because of where we godola engila maybe proper clothing ukuvikela umqando.
Udokotela Derek Matsika ongomunye wabodokotela kobulawayo usipha umbono ngokwenzakala ikakhulu nxa kuthe kwaba lenguquko esimeni somkhathi okunjengalumqando ohlasele idolobho leli kusukela evikini ephelileyo.
Uyanduya ukuba lama problems amaningi isikhathini eziningi esijalo ukubona ukuthi abantu bathwala nzima ngenxa yokuthi imizimba yabo iyabe iyehluleka esikubiza sithi ngesikhiwa uku-adjusta kumbe ukujwayela umqando ngenxa yokuthi umzimba wakho sojala uhlala endaweni ezigudumalayo ungaqandeli. Esikhathini eziningi siyanda ukubona abantu abajala ukuthwala kanzima kakhulu ngabantwana labakhulileyo ngoba esikhathini eziningi abahlupha labantwana uhlupha ababalayo ukuthi imizimba yabo ayisaqinanga ingani ibuthakathaka. So ngaba lo mqando ngoba ngaba lento efuza ukuthi imizimba ingane yajayele iyathatha isikhathi ukuthi ijayele nikhona phana ukuthatheni isilande khona ukuba le mkhuhlane. Esijala ukubona kakhulu ukuthi nxa usuke emqandi ekutshiseni usuye emqandeni siyanda ukubona into enjengaboflu iflu yangikhona ingabe indlela ezijeneyo ingabe yiflu yamakhala yokukhwehlela amaphapho ngoba ibe yiflu yesisu ukuthi abantwana babehlanza mbukuhuda.
Udokotela Matsika uqhubeke ethi abantu kumele bahlale endaweni ezikhudumalayo bengavumeli ukungenwa ngumqando. Ebantwaneni abancane imizimba ithatha isikhathi ukuthi ize ijayele umumo lapho yikho abahlaselwa khona imikhuhlane. ikakhulu nxa ukugula lokhu kungelatshwanga ngesikhathi. Imizimba ilendlela enza ngayo ukuthi igazi lingahambi ezandleni lemazwaneni liqonde ezithweni zangaphakathi, okungagcina kubangela ukuthi iminwe kumbe amazwane agcine esifa, kwamanye amazwe kuze kuqunywe. Abanemikhuhlane ehlasela ukuphefumula enjenge asthma labo basengozini ngenxa yomqando. Ijwabu lalo lihlaselwa ukudabuka okugcina kusiba buhlungu ngenxa yalomqando. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje athibane lembila sithutha amaqembu womdlalo wenguqu akobulawayo ekuphendukeni kwemidlalo yeCastlelager Premier Soccer League kungenwa nje kuhlandla lesibili lwalonyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leChikeni nilo lodwa elenelise ukuthola umklomelo owodwa kuphela phakathi kwamaqembu akobulawayo adlala kusigaba sePremier Soccer League, kusithi amanye wonke asele ebhethe izibuya ekuphendukeni kwemidlalo ngemva kokuba kuke kwaba lekhefu lamaviki amabili. Abafana beChikeni labo basile ngesikhala senalithi njengoba belinganise umdlalo susiyafika komlindo yacina. Emdlalweni wabo leqembu leDynamos wona uphele ezingutshikilo bhanqa 1-1 ngesonto esigodlweni iHarare. Ngosuku olufanayo iqembu le-Islanders litshaywe nge-1 kanyange leBlack Rhinos esigodlweni. Njalo limpumela itsho ukuba iqembu lebhoso selitshaywe imidlalo ilandelana yaba mithathu, njalo linqotshwa ngempumela efanayo ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leBulawayo Chiefs kanye nele-FC Platinum ungakayiwa kukhefu. Ele-Chiefs lalo litshaywe nge-1 kanyange leYarda lidlala lingekhaya eluveve, kwathi eleBulawayo City lalo lidliwe ngempumela efanayo lapho litshaywe ngele-Chapungu emdlalweni odlalelwe eNkabazwe. Ekhuluma lintatheli izindaba zemidlalo yokupheleni komdlalo womqeqetshi weqembu leChiefs uGasly Chipuka uveze ukuba isimo sibucayi kuqembu lakhe lakho kulahlekelwa ngabadlali abambalwa besiya kwamanye amaqembu.
Very true. Several of our players have been approached and we've actually been approached by several teams. So basically,
kuliqiniso sibili abadlali bethu abaningi sebelandwe ngamaqembu amaningi abafunayo. Asuze sivalele abafana abafuna ukuthi behambe. Yebo kuzaba nzima ukubana siyenelise ukuqhubekela phambili sidlala kuhle, kodwa thina asilawo amandla ikakhulu esikhwameni sethu esokubana siyenelise ukuthi sithenge abadlali abangazani ngabezinga laphezulu, kodwa sizazama ngamandla ethu ukudinga bonaba abalesifiso sokudlala abamaqembu aphansi ukuthi bebuye bezosincedisa ukuthi sidlale siphuthe isizini.
Kusenjalo amaqembu ahlezi phezu kwengalane aqhubekile emkhankasweni nawo ukuphakamisa isicoco salonyaka kusigaba seCastle Premier Soccer League, njengoba ihlezi esiqongweni sengalane le-FC Platinum litshaywe nge-2-1 ngele-ZPC Caripa, kuthi elenkezi Platinum linqotshwe nge-1 kanyange le-Herentals. Iqembu lenkezi Platinum selitshaywe emidlalweni emine ilandelana, njalo lingaqhubeka lingadlali kuhle lingagcina lihwithwa ngele-Triangle eselihlezi endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lemiklomelo ngama-32 ngemva kokubhaxabula elikwenze eli-Japan Mine nge-5 kanyanga ngesonto. Iqembu lenkezi lona lemiklomelo ngama-32 kuthi ele-FC Platinum lona lemiklomelo ngama-44. Emsileni wengalane iqembu leBulawayo City lithelele lahlala endaweni yesithathu nxa usuka phansi lilemiklomelo elitshumilane ngemva kokunqotshwa kwalo ngele-Chapungu okuyilo elihlezi endaweni yesine nxa usuka phansi, njalo lilemiklomelo elitshumilesithupha. Endaweni yesibili nxa usuka phansi kule qembu leJapan Mine lona lilemiklomelo elitshumilane, kuthi elijenye amanye engalaneni ngelemtare City lona lilemiklomelo elitshumilanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leZANU-PF selicunule abantu abanengi ngokubathumela imbiko yalo yokukhankasela ukhetho kubomakhalekhukhwini kungela kuvumelana. Ibandla leNational Patriotic Front lithi kulelunga lalo elitshiselwe indlu ngamalunga eZANU-PF eHurungwe East ngolwesihlanu. Abekomishini yezokhetho bathi sebengeze indawo zokuvotela ngokuziqamuqamula phakathi ngemva kokunanzelela ukuthi kulabantu abanengi kuma-polling stations achiyeneyo. Kwanele okwalamhlanje mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.